Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kudibana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 20 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. IMDC Alliance ithi ngamanga aluhlaza impiko yokuthi umsekeli kamongameli wayo umnumzana Walsh Mencube usephuma kuleli bandla. Umongameli Mnangagwa uthi labo abacabanga ukuthi uzanqotshwa kukhetho njengomongameli wele Zambia bayazikhohlisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa 17 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amane 404 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labo bonke asebebulewe yicoronavirus kuleli likhwelela yakunkulungwane ezine ezilamakhulu phose amabili 4198. Asebefunyenwe belayo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 121,902. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi edlula amane 40,219. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezingamatshumi amane 38,378. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,233,566. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1,386,752. Izolo uhulumende uthi wamukele amajekiseni edlula ingxenye yesigidi 500,000 awe-Sinopharm athengwe kwele China. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lezinduna zemathebeleleni kobulawayo kusasa bekhulumisana ngodaba lwegugurawundi. Iphephandaba leThe Chronicle lithi uhulumende usekufakazile lokhu. Izinduna lezi zikhangelelwe ukuqhuba umbuthano wazo namuhla zilungiselela lomhlangano. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission layo isenza imihlangano ngokuthiyeneyo okugoqela udaba lwegugurawundi. Uhulumende kamnumzana Robert Mugabe wabulala abantu abadlula inkulungwane ezingamatshumi amabili kulombhuqazwe eMidlands laseMathebeleland ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Zona izinduna ongakhumbula kumnyaka ophelileyo zikhiphe ugwalo lokuthi zona zifisa ukuthi ngabe udaba lwegugurawundi lubanjwa njani, ezalunika yena u-Emmerson zanika lo wayengu-minister responsible for i-national village. Kodwa into yegugu rawundi sinayikhumbula ukuthi ngo-2013 abantu kubhalwa isisekelo abantu batsho ukuthi bafisa ukuthi kube ludaba olulungiswa yikhomishini ezimeleyo but selokhu kusukela ku-2019 ubaba useyenze i-confusion eningi around yona lona lolu daba lwegugu rawundi wadeyo ohlangana labo kuthebeleni collective ethi hhayi abalungisa udaba lo the following day ethi hayi ikhomishini ngoba sengihambe semthethweni yena but hayi i-NPRC ye-responsible kwakungemva kokubana khe izinduna mina ngicabanga ukuthi kunzima ukuthi sithi izinduna akazikhokhele lolu hlelo ngoba izinduna yizo uma zikhokhela lolu hlelo umbuzo yokuthi amandla okukwenza lokhu ziwathatha kubani ngoba izinduna ngobaba babantu ezigabeni esintwini sakithi ubaba engazake ayevelela ethunywe ngumkhwenyana ukuthi ayedombozele umntanakhe so uma sosithi izinduna kazibe yizo ezikhokhelela lolu uhlelo olwegugu rawundi umbuzo yokuthi abantu bona babe sebekhokhelelwa mbani so ngibona ngazathi kubuya kukababa lowo kufuze sikuvume ukuthi yikudlala ngabantu yikudlalisa isikhathi sabantu yena epolitika ngoba ngabe kuthiwa usinsiye since 2019 ngabe kukhona osokwenzakele kathi sibacatsha nge-COVID kodwa ungamkhangela yena is all over nonkosikazi wakhe is all over ubesetsholotsho kunsukana ezibanda kwedlula yena simbona ubesemtare kodwa akula nto eyenzakalayo kathi singamane ngezinye iy'ngatsha lezi okufanele thi ngabe ziludaba lolo njalo zona zile time frame ethize okwezinduna kasekwazi ukuthi i-time frame yangkhona iyabe inganani ubuya ukuzombambatha abantu bemathebheleleni ebanikeze i-false hope yokuthi kukhona okulungiswayo okungenanto.
Siyabona ukuthi NPRC isiqalisile imisebenzi yayo. Yona ungathi layo kayithembeki yini ukuthi ingaluphatha kuhle lolu daba?
Kunzima ukuthi sithi NPRC ingaluphatha ngendlela abantu abafisa ngayo abezimbabwe especially ama-victims lozulu general ngoba uma i-NPRC ilaba bantu abanjengo-Obed Godu njengama-commissioners abantu uma bekhangela i-genocide beyibone njengokuyintwanyana kuba nzima ukuthi sifake ithemba kulo alubana bafake i-commission ebizafanana layifaka ngemva kokhetho luka-2018 amasotsha akhe esedubula abantu elabantu abangaphandle kwamazwe abahloniphekayo kodwa bezakhipha a credible report but okunye okuluhlupho kuyona leyi i-commission mbona ngazathi is under resource and there is a lot of confusion ngoba ngabe yena ufuna ukuthi kusebenzeke ngabe uthi ehlangana lezinduna kade ehlangane lazo in the presence of ama-commissioners izinduna zipresente their findings ama-aspirations phambi kwakhe lama-commissioners bese kuvunyelwa nto hayi kuzasetshenzwa kani okucacayo ukuthi vele ubaba lo udlala umacatshelana lamazimbabwe udlala umacatshelana labantu abahlukunyezwayo uthenga isikhathi ukuthi ezedlule emhlabeni njengomgabi wadlula emhlabeni operensile badlule emhlabeni zonke nje iziqiwe ezaqeda abantu sezidlulile layo lokhu ekhangeleleni ukuthi isikhathi sakhe sokuthi adlule emhlabeni sifike.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomqondisi wenhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Ibandla leMDC Alliance lithi kungamanga ukuthi omunye wabasekeli bakamongameli walo umnumzana Walsh Mencube usesuka kuleli bandla. Imbiko ephume enkundleni zokuxhumana ibisithi uNcube usevuselela ibandla lakhe leMDC elalisaziwa ngesembatho eziluhlaza lingakangeni kuMDC Alliance. Limbiko ibisithi njalo umgcinisihlalo we-Alliance uNkosazana Thabita Khumalo laye usephuma kuleli bandla. Kodwa isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lokho akusiloqiniso.
Ayi lokho ngiyakuphikisa lawo ngamanga sibili aluhlaza ayisiyonto esingachona sikhuluma emsakazweni ngoba vele kungamanga into elethwa izitha zebandla leMTC Alliance.
Bakhona abathandabuza ukuba ibandla ikakhulu esigabeni sakobulawayo alimanga kuhle bekhuluma yena le indaba kaMnumzana Welshman Ncube lo unkosazana Thabita Khumalo abathi ungani laye kasafuni kasizwakali abasamboni lokunye okunjalo ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokho
lokho futhi ngamanga mfowethu ngamanga sibili aluhlaza into engayitsho ikuthi akhona ama websites asebenza nsitha ama websites ukuthi akwazi ukuthi abanikazi ngobani kodwa ungakhangela ama websites lawa ngama websites ababaza uMnangagwa ababaze iZANU PF ababaze amalunga eLacoste kodwa nxa sokukhulunywa ngokwe MDC uzananzelela ukuthi ama websites lawa amisa umhlonga so ibandla le MTC Alliance lo mongameli we MTC Alliance ubaba uNelson Chamisa ngathi inyanga edlulileyo izincwadi ezilokhu sifakwa kuma WhatsApp kuma social media inyako Facebook labo Twitter bekufakwa izincwadi ezinengi kwenzela ukuthi imbiko thina esikhiphayo ingaphumi ngendlela abantu bayesebesizwa into zamanga sonke isikhathi lizananzelela ukuthi kuTwitter lakwenye imsakazo isikhulumise MDC Alliance jikelele uadvocate Fatsai Mahere useke wakhipha umbiko esithi abantu beqaphele amanga asekhitshwa ngama website lawa asupporta iZANU PF njalo bengifuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi bengabona iwebsite ebulawayo 24 kumbe bebone iwebsite ebhalwe Harare Post belimuke nxa bebala incwadi eziphuma kuleyo ma-website ngoba esikhathini esiningi ngama-website asetshenziswa ukukhuluma amanga kuhlambaza inkokheli ze-MDC Alliance lokuletha imbiko leyana eyenza ukuthi abantu besale cabanga kubi ngebandla bengicela ukuthi sikhuthaze abantu abasisekelayo ukuthi belimuke ulawo ma-website bavamanga ukukhuluma iqinisa
wona umkhankaso webandla khona ngapho esigabeni sakobulawayo uhamba njani kakhulu nxa sikhangele imigoqo ye-COVID-19
ayimbiko ihamba kuhle ngoba besivele sisebenzisa imihlangano but njengoba kulezi nsuku kungavunyelwa ukuthi abantu behlangane besibona lawo malunga amele indaba ze-communications uhanjiswa kombiko njalo sisebenzisa amaphepha ayabe ebhaliwe
uMnumzana Shidan Chiroza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi labo abafisa ukuthi anqotshe kukhetho oluzayo njengomongameli wakwele Zambia uMnumzana Edgar Lungu bayazikhohlisa. Ulungu unqotshwe ngobemela ibandla eliphikisayo ozafungiswa ngeviki ezayo ukuba ngumongameli omutsha uMnumzana Hakainde Hichilema. Ekhuluma labasekeli beZANU PF eMutare izolo uMnangagwa uthe labo abathi uzanqotshwa kumele bavuke ebuthongweni bapheke utshwala. Isikhulumeli sakhe uMnumzana George Charamba usanda kwethula amazwi asolwe ngabanengi esithi abalwa impi yenkululeko abasoze bavumele uMnumzana Nelson Chamisa ethatha intambo zombuso alubana ethe wanqoba. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Inkulumo yakhe ngeyendoda esiyethukile, indoda ngethuka iyaqalisa ukukhuluma izinto ezingaqedakaliyo, ama-threats okuthi abantu bebona ngani uGoliath kodwa ngabe akayethukanga ngabe kwakukhuluma konke lo so uyakwazi ukuthi inkulumo yakhe enegative lay iyademoralize abantu inikeza abantu impression yokuthi bengaze bevote akasoze phume ngilindele usuku lapho kuzathiwa udliwe wayalela esikhundleni edliwe kwacaca kwa-announce ukuthi udliwe so mbona ngazathi inkulumo kaEmerson iright eyikhuluma ekhuthaza abalandeli bakhe izama lokudemoralize amaZimbabweans ngoba ungabatshela ukuthi kasoze phume ulabantu abaningi abangasoze benjani bayevota besithi hayi kakhipheki kodwa alubana kuya ngokuya sibili ngeqiniso amaZimbabweans kufuze bephakame ngobuningi beyevota befake umuntu abamfunayo bengafaka umuntu abamfunayo bese sibona ukuthi lo osevuke ukuba isigebenga elizweni lomthetho umthetho uzakuthini
Ucharamba la isizwe sithi ilanxa uchamisa engaze enqobe kukhetho umnangakwa kasoze aphume embusweni ungathini ngalawo mazwi
Lokhu baba kukhulumayo lo ukuthi yena engazadleka soze ephume esikhondleni uSmith laye wakutsho kodwa wathi sedliwe waphuma okudingakalayo kuphela ukuthi abantu beZimbabwe ngalesi sikhathi samanje ababonayo ukuthi kulethwe untshintsho lokuthi kulethwe uhulumende wentando yabantu ukuthi bevote kabasukume bebhalisa ngobuningi babo especially abantu abasakhulayo ngoba ikusasa yabo igarantiwe yivote okwahanjwa kwalelwa ngamazipra ukuthi abantu bebelelungu lokukhetha uhulumende abamfunayo so lakathi abantu bengasukuma ngobuningi babo bebhalisa kuthi ngelanga lokubhalisa behambe ngobuningi bevota kube sokusithi amabandla afuna ukuthatha lawo umbuso kabasukume befake ama-polling agents inkulumo kababa lo yokuthi engadliwa kasoze ephume esikhundleni hhayi inkulumo yegwala elizama ukwethusela abantu nokudemoralize abantu ngoba uyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe ungabatshela ukuthini kangisoze ngiphume ngaze ngidliwe bazabona kungasela sizathu sokuthi beyevota
umnumzana mbuso ofuzwayo uhlaziya ezombusaswe Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi uhulumende uphakathi kokulungisa imigwaqo engamachumi ayisithupha lanhlanu elizweni okuluhlelo olulendleko engena ku-$625 million. Iphephandaba leNews Day lona lithi kulamagqwetha asemangalela uhulumende amasonto kanye labenhlangothi ezitshiyeneyo emthethwandaba esola udaba lokuvimba abantu abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 kwezinye inhlelo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani. Basakazi beStudio 7 lonke ngiyalibingelela. Ngingumama uMandlovu. UMandlovu uya eCholocho. Bantu bakaStudio 7 ngiyalibonga lonke. Basakazi lonke ngiyalibonga lisakaza kahle futhi alithathi hlangothi ngiyaqala uba ngiyazi umsakazo ongathathi uhlangothi eZimbabwe ngoba eZimbabwe wonke abasakazi mabe sakaza basakaza bethatha uhlangothi lwebandla elibusayo kathesi eleZANU-PF kodwa lina alithathi hlangothi sithi thank you kuleyo ndawo siyalibonga kodwa injongo yami ukuze ngikhulume lapha kuStudio 7 ngicela ukwazisa abantu bakithi esindebeleni ukuthi bakithi siphandliwe kuningi saphandlwa singaboni abavula amehlo wonke abantu bakithi esindebeleni abantu bakamthwakazi abakamziliyazi wonke kabavule amehlo mina bengumama olandela MDC miyaka yonke sisiyasungulwayo kodwa namhlanje ngiyabona ukuthi lonke ngiphakathi koncindezelo engeke vethe ngilususe bakithi siphandliwe umuntu ozibona eku MDC engumuntu wakomthwakazi ezibona ekuzana umuntu wakomthwakazi ngiyamcela kaphume noma ungabe ungaphumanga kodwa na umqondisi uza leqiniso uyasikhulula umfana bakithi asiboneni umqondisi uyasikhulula sonkeni asiphumeni asiphumeni kuleli hlathi esikilo asiphumeni ekunyameni silandele umqondisi simvotele simsupporte bakithi ukuze nathi sithole uzibuse kunini siboshiwe amaketa angasatane since from 1980 until namhla ngikhuluma siboshiwe ngamaketa angasatane ngilapha kwamanje South Africa but nizohamba ekhaya register nizavotela umqondisi noma kanjani uwinile kawinanga kodwa ngicela siphumene ehlathini
Studio 7 sanibonani sanibonani Studio 7 nivuka njani hayi siyaphila 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 hayi nguthobela lo Brown Fisher hayi ngiyazizwa inkulumo zeZambia hayi siyazibongela noma ulungu esephumile hayi siyambongela ngoba uphume kahle maybe akanawo amacala phela kunzima bafowethu nikwazi ukuthi umuntu naye mele aphume akwazi ukuthi naye phuma kufanele ayothonisa akuchipanga that's why abakithi beyalela ezikhundleni bayakwazi ukuthi bengaphuma nizabafuna emakhodi ukuthi bake bebhekana namaye amacala nebhulungu akanawo awakhanga neno ngokucindezela isiko kubulala labana bangakithi bayabulala that's why bengafuna ukuphuma embusweni sengathi hayi ningayiphatha kanjalo kustudio 7 ngibe sengibulisa ikhehla lami elingizalayo uThobela uWilson nabafowethu amafesibonanga abafana ubaba kaKhero lo baba kaTecha kuze kuyofika phansi kumalasibhoni hayi sengathi uNkulunkulu engasiphathisa bafowethu sizwane siphathisaneni hayi ngiyabonga nezalukazi sonke umakoti yababulisa
ngiyalibingelela abasakazi ekuseni lonke nje sizithanda kakhulu ngokuhlethe indaba ezimnandi sitshayela ibizwe lezambia amhlophe siyababongisa abantu bezambia bavote bebanyene so siyababongela maybe sebezaphume kuhluphekeni thina lapha sisayizigcili egibhithe siyapika njengabantu abako-israyeli ezimbabwe so angazi abapolitic party la abaningi kangaka angeke babulise uhulumende behlukene kangaka abaqale kabalwisa uhulumende bendawonye bese kubonakala nje lokhu abangakwenza so yikho sibakhuthaza khona ukubambana uma bengabambana kulanto abazayenza izambia iphumile izimisele yavotela lo ubaba lo 15 years elisho ukuthi bamvotela azangalahla ingubo so lani bantu bezimbabwe asifundeni ngesikhipha uhulumende lo esesihlupheke kangaka kutshintshwane embusweni la ngiyabonga mna ngikhuluma ngobhidi ngiwumama umancube
Salubonani, salubonani. Lonke balandeli labasakazi beStudio 7. Ayinto eZimbabwe ilenkinga enkulu. Ngoba laba abaphezulu badinga isikhundla zabo. Nemoto eziphezulu. Mina ngikhuluma ngeseCholocho. Le nduna ikhona enye induna ekoleka izimali ebantwini. Kanti bazithatha nga. Kwezinye indawo khona ngapha indlala ikhona ngoba umhlabathi walapha abantu abalimanga kahle kwahamba lamanzi. So ubuzima lobo obusihlangana labo kuyathi konke khonapho le-COVID ungazi ukuthi uza kuqeda ngani. Hayi bakithi shuwa sithwele nzima uNkulunkulu ngawe uyabona ngenele kuphela kuphele yona COVID leyo sizihluphekele kawani.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkampani yezindaba AFP ithi abahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo kweBurkina Faso bahlasele babulala abantu abangamachumi amane lasishiyankalolunye 49 izolo. Umsakazo weVoice of America uthi uhlelo lwamazwe anothileyo olokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 esithathu luzadala ukuthi amazwe aseAfrika aswele amajekiseni. Singene kudaba lweMelika. Kulo isilisa obotshiweyo duzane lephalamende iCongress isolo ngemva kokwethusela ukudubula amabhomba duzane lalelidale. Amapolisa athi umsolwa ngumnumzana Floyd Ray Rosebery yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amahlanu 49. Athi uvele eNorth Carolina lapho ahlala khona waya esikodlweni eWashington DC wafika wamisa imota yakhe duzane lephalamende wasetshela amapolisa ukuthi nxa engaphiwanga ithuba lokukhulumisana lomongameli Joe Biden ngodaba lweAfghanistan ubezimisele ukudubula amabhomba ekade esithi agcwele emoteni yakhe. Ubotshwe ngemva kokuzinikela emapholiseni sokwedlule amahola amahlanu amapholisa elokhu ezama ukukhulumisana laye. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ungathi ngumuntu nje obedinga ifame, singathi ubezama ukuthi abonakale ngoba kuthiwa ube-streamer live ku-Facebook ukuthi ngilapha ngile bhomba njalo futhi ngi-patriot. Ngathi ubele zikhalazo eziningi nje ezi-against i-government esithi yena ule bhomba le kulezinto kumele zitshintshwe. And I think umuntu obedinga nje i-fame ku-Facebook ukudazana njalo futhi sizokuthiwa ngumuntu ongathi ukhathazekile kakhulu ngoba ubesanda kushonelwa ngumama wakhe and it looks like so wadivorsa lo mfazi wakhe. So ngumuntu ongathi vele ulama problems ngokwakhe and therefore abantu abanjalo bayingozi. Okungazakaliyo kodwa manje ukuthi ubelayo yini ibhomba ngempela noma nje bekuyikukhuluma. Sisazozwa nje amapolisa mayese investigate la cazulula udaba lolu ukuthi ubelayo yini ibhomba.
Kulabantu abanengi abamsolayo uBiden abebandla lakhe lamademokrasi lelama-Republicans eliphikisayo abathi kaluphathanga kuhle udaba lweAfghanistan. Ungathini ngalokho?
Ngingathi mina ludaba uBiden akhankasa ngalo kakhulu wakhampena ukuthi impi le yase-Afghanistan yimpi eseliminyaka engamachumi amabili. Kungacaci ukuthi ama-Afghani wona ngokwawo azimisele okunganani ukuthi balungise udaba lombusazwe bona bodwa njalo futhi bakwazi ukuthi baziprotekte. I-America isispende amabhiliyoni ezimali itraina amabutho awe-Afghanistan ibaprovida ngezikhali lange-equipment ukuthi bakwazi ukuba self-sufficient, bakwazi ukuzidefenda. Kodwa sibonile ukuthi i-Taliban siqala ukuthatha amadorobha after i-America sikhipha amasosha ayo. Sababona ama-Afghani bebaleka bechiya izikhali lezo kunye le-equipment yonke le yabanikezwa i-America ngokwesaba i-Taliban. So ngezinye indlela ukuthi futhi bebengakazimiseli bona ngokwabo ukuthi badefende buso wabo bebe-relya on i-America ukuthi izobenzela konke. Engingathi abantu abaningi bakomplaina ngakho yindlela I think i-planning enziwe ngakhona njengoba layo uBiden etsho ukuthi abazange bananzelele ukuthi i-Taliban inga-acta nge-speed e-acte ngaso uku-take over ilizwe.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasikhombisa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. EMDC Alliance ithi ngamanga aluhlaza ukuthi umsekeli kamongameli wayo umnumzana Walsh Mncube usephuma kuleli bandla. Umongameli Mnangagwa uthi labo abacabanga ukuthi uzanqotsha ukukhetho njengomongameli wele Zambia bayazikhohlisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungameli Nkomo.